kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Kit Moyo osanda ukuqala uhlelo olulenjongo yokuthuthukisa ontanga olungaphansi kwesihloko esithi My City Tour. Kit, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okunengi mayelana lohlelo lwakho.
Uhlelo lolu lubhekise ukuthi luthathe abantwana abangazake befike edolobheni ukuthi bazobona impilo ephilwa edolobheni, ngoba kunengi abakukhuthayo ngoba bangaphandle kwama-areas adevelophayo. Ngakho MyCity Tour ihlose ukuthi sibe sithatha bona laba abantwana abavela ngasemaphandleni, sibuya nje sizobabonisa impilo esiyiphilayo nama-opportunities akhona nje lapha edolobheni.
Kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo lolu?
Ukuthi ekufundiseni kwami emaphandleni ngananzelela ukuthi abantwana abaningi babengelalo ulwazi lwezinto esingathi i-basic knowledge. For example, umgwaqo wethara uyathola ukuthi abantwana abawazi, uyabatshela ngama-skyscrapers kodwa ubusinanzelela ukuthi abantwana abangikhona abakuzwisisi ukuthi ukhuluma ngani, ngoba bona i-skyscraper abayazi, bazazela indlu yabo nje yotshani. Ngakho kube sokusiwa sokuhlupha ukuthi abantwana bona laba bafundiswa, nxa befundiswa sebesiyahlala ama-examination imhloliso, nabanye abantwana abale exposure yakhona lokhu, abahlala endaweni ezilamagetsi, abahlala kuma 5-story houses bebukela ama satellite dish, ngakho ba exposed to into eziningi. Ngakho lelo uhlelo lukhlosa ukuthi abantwana babekwazi ukuthi ba conceptualize nje ukuthi ama functions nje are basic things in life abangeke bathola emaphandleni or lapha abahlala khona.
Nike ngabala ukuthi uhlelo lolu lulenjongo yokuthuthukisa abatsha esigabeni se-secondary school. Kungani wakhetha bona njalo uhlelo lolu lujonge ukubathuthukisa njani?
Lenjongo yokuthuthukisa abatsha abase-high school, ngoba siyananzelela ukuthi yibo asebeseduze bokuzohlala emadolobheni. Lokho esikusho ukuthi there's a lot of rural to urban migration. Ngakho bazasuka nje maduze sebengabantu abazodingana lemsebenzi njalo njalo. Ngakho sifuna ukuthi loba bezabuya bezoyenza njalo, bezodinga imisebenzi, bezodinga izikolo, bebekwazi nje ukuthi kufunctiona njani. How does the city still function? Because there's a lot of culture shock. Nxa abantu bebuya lapha uthole ukuthi i-culture shock iba ningi kakhulu, ukuthi umuntu ugcina esengasakwanisi ukuthi laye afithe in kwabanye abantwana.
Kuyini okufunakalayo ukuze umuntu abe yingxenye yalolu hlelo?
Asihambi thina sikhetha, kodwa sikhulumisane labo headmaster, sibhale incwadi. U-headmaster nguye osebenza labantwana lokwazi ukuthi abantwana basesimeni esinjani. Ngakho sidinga lowo umntwana ongelayo i-exposure, ongazake ebe le-exposure to i-city life.
Hayi, sikuzwile Keith, phosela amazwi akho okugcina.
Amazwi wami awugcina engingawabeka lapha ukuthi sithanda ukuthi umphakathi usincedise kulokhu esikwenzayo. Singatsho ukuthi usincedise ngemali, kodwa usincedise khona lokhu abalamabhizimisi bebe besivumela ukuthi sibe sibuya emabhizimisini yabo sizotshengisa abantwana how i-business yabo functions. Siyaziqhenya ngoba kulabanye abasibizileyo abe-manufacturing, abantwana bayabona i-process of clothing making from A to Z. Siba sekuma-institutions, ma-learning institutions, anjengabo-NUST lapha. Bonga labo ukuthi basivumele, basivulela iminyango yokuthi sifike sibabone. Ngiyabonga kakhulu Mike, engathi abalaleli bazwile, lawe usale kuhle.
Zulukandaba, namhla kuhlelo besixoxa lo Kit Moyo osanda ukuqala uhlelo olulenjongo yokuthuthukisa abatsha. Kit, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Silukugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMyke3 yona username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanaloko namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Bye bye.